Kwemukelwe ngenjabulo enkulu uChamisa ekufikeni kwakhe eStotterdwall emzini weMbare eHarare, lapho obekulomkhosi wokwethulwa kohlelo lwebandla lakhe oluzalandelwa lonyaka owe-State of the Agenda of the Nation Address. Lomkhosi obumele wenziwe ngeviki ephelileyo udluliselwe phambili ngemva kokuba amapholisa ethe asaphatheke ngendaba zokuvulwa kwezikolo. UChamisa utshele abaze kulomkhosi ukuba yena uyafisa ukuphatheka kungxoxo zokudinga indlela zokuqeda inhlupho uZulu abhekane lazo, kodwa inkinga yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa nguye ongafuniyo.
Uko atiende ndawai mimi kadaku ndiende kunotamba kuinda muherisa dzamutekwe pandinonyura ndambedzwa
namina ngiyehlala lapho engazi mhlophe ukuthi kule ngozi. Ngisazi ukuthi kule ngwenya yelakho kungiginya. Angithi lizangibuza ukuthi vele bengidinga lesizibeni esilengweni. Sisivaya esilengweni akasingena. Kungakho sathi thina yenzanini lokho elikwenzayo. Ngase lithe lawelelana kulapho esingakhulumisana khona. Uyabe ephume kuleso siziba esilengweni lami sihlangane. Mina ngimile ingwenya iphuma emanzini ukwenzela ukuthi ingaze yangiginya.
Kodwa uyemba phansi ngenduku ethi akayi kuphatheka kungxoxo eziqhutshwa ngaphansi komanyano wenkokheli ezaphatheka ukukhetho lokudinga umongameli owe-Political Actors Dialogue, Pollard. Imizamo eyenziwe ngowaye ngumongameli wakule South Africa, Mnumzana Thabo Mbeki, uthi lokhu ingayindawo njengoba elokhu engakaphenduki njengokuthembisa wakhe nyakenye aze abuye eZimbabwe ukuzadinga indlela zokubahlalisa phansi bendawonye. Unobhala ohlangothi lwabasakhulayo ku-MDC u-Ostalos Gift Siziba uthi bayakusekela ukwala kukaChamisa ukuphatheka kungxoxo ze-Pollard.
Ya kutalo ku asi ngoba thina ku reload silendlela ezahamba ngayo eyeza hamisa Zimbabwe phambili. Thina njenge movement for democratic change siyahamba ukukhulumisana okumidiyethwa international community.
Emazwini akhe uChamisa ukhuthaze uZulu ukuba athathe amanyathelo okuzikhulula ebugqilini abhekane labo esebenza indlela ezinje ngokutshengisela ngokuthula kuthi usiyafika unkwenkwezi lonyaka sesilungisekile isimo elizweni okungumcabango osekelwa nguSiziba.
Kusiyafika uMay thina njengabatha sesiphiwe i-direction ngumkhokheli singakadluli iviki ebuyayo siyabe sesitshengisa ukubana amazwi kaPresident umongameli wethu azwile njalo siyaphambili ngohlelo lwethu lokutshengisela lohlelo lokuthatha ilizwe kubantwini abatshontsha ilizwe ngokhetho luka-2018.
Unkosikazi Ntombi Zodwa Hadebe isakhamuzi seHarare upha umbono wakhe ngenhlupho ezibhekane loZulu.
Sidla ngakabili singadla iporridge ekuseni sesimelela ukuthi sidle ngama-1 sesinatitiye. Ntambama siyadla futhi isitshwala sitsheba ngombhida. Inyama sathenga sakwanisa ukuthenga inyama yaduna.
Isikhulumeli somkhokheli we-MTC uDr. Nkululeko Sibanda usole kakhulu ukwenza umapholisa ewabeka umlando ukubangela ukwesaba kuZulu obelesifiso sokuzaphatheka emkhosini wanamhla okwenze le nani lababuyileyo lehla kancane.
Njengoba uPresident Chamisa ke watsho phambilini ukuthi ukhanya ngani lokhu esesilakho sokukubi ukwedlula lokhu okwakusenziwa langabahuquluzi uhulumende kaSmith weRhodesia ngendaba yokuthi nasemgwaqweni ngibone la izolo enjebe kade kukhulunywa ngakho bekuthiwa khona bekulamapholisa ngemva kwamapholisa kwaba lamasosha ilizwe kukhanya ngani selibuswa ngesisosha. Asangathi ubone lokhu ekubuseni kukamgabe wonke, asangathi ubone njalo kusenzakala kangako ekubuseni kwabahuquluzi benotho.
Inkulumo kaChamisa iza ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa laye esemba phansi ethi yinye kuphela indlela yokukhulumisana kudingwa indlela zokuqeda inhlupho ezibhekane lelizwe ayiqalayo yena phansi kohlelo lwePollard. UZulu obesemkhosini wanamhla ubehlabela ingoma ezigcwele usizi ngesimo ilizwe elibhekane laso kwezomnotho nakwezombusazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.